Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 26 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Hayi, nalapha akukazi. Akukazi kithi lapha. Asiwazi kumbe kwezinye izindawo. Sina asikazi asinikwanga. Akulalutho esikutholayo. Indlala kuphela kumbe kunje kube nini. Lapha inkukhu iyadura.
Abe MTC basola abe ZANU PF. Ngimbiko ethi iziphathamandla zalelo bandla zincitsha amalunga MDC uncedo lokudla okuphiwa abahlaselwe ingozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai.
Ngiyajabula kakhulu ngemizamo yabantu lenhlanganiso eziningi ukuthi balisane lobonakalo oyenziwe izulu lika Idai. Ayikakhulu usekelo lwe-EU liyancomeka ngoba kulokhu kuseselabantu abangakatholakahle. Okusho ukuthi indizamshina le izanceda sibile kudingeni kwabo nje lokuhambisa ukudla.
Iningi lamukele ngenjabulo umsebenzi oqhutshwa indizamtshina ye-helicopter ithunyelwe ngabe-European Union ukuyanceda abehlelwe yingozi yezulu lesiphepho elecyclone Idai eManicaland. Abomanyano emathebeleland collective abasanda ukuhlangana nomongameli Emmerson Mnangagwa bathi bamchasisele ngokonakala komumo womnotho welizwe wathembisa ukuthatha amanyathelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leMDC selisole ibandla elibusayo phezu kwembiko elithi iziphathamandla zeZANU PF zincitsha amalunga eMDC ukudla okuphiwa abantu abahlaselwe lizulu lesiphepho cyclone Idai eManicaland. Lanxa iZANU PF ikulandula lokho abanye bathi kuliqiniso. Imbiko le iza ngesikhathi abenhlanganiso ezizimeleyo beqhubeka ngokuphathisa abantu beManicaland ngokudla kanye lokunye okuchiyeneyo. Kodwa abanye abafana logogo uMadube ohlala esigabeni seChisumba nje eManicaland bathi abakalutholi loluncedo. uMadube uthi lanxa eyakhe indlu ingawanga ilakho ukudilika iloba nini ngoba isidabukile.
Amene indlu yami ayiplaswanga phandle kodwa phakathi iplasiwe kodwa ngabona izulu langa raenza ngani selingena phakathi leizela phandle leingena lapha esimeni lakathesi kumanze endlini phakathi akukawomi kodwa sibona ngani futhi izulu lakhona lenzi ngani lifuna ukuna futhi so siwaridi vele ukuthi manje asiwazi ukuthi kuzayenza njani.
Abalisusanga ezindlini zenu balipha mhlawumbe amatende angasoze alifake engozini alubanayo izulu lithelana futhi.
Manje siyanikwa ngubani? Asiwazi ukuthi singahamba kubani ukuthi esincede. Ezinye izindlu zikhanya ngani ziyadawuka lokuyani ukukhrega.
Ukudla liyakuthola yini okuvela kuhulumende la kwezinye inhlanganiso?
Namhla kuswe kulamabele athengiswayo kodwa isaka i-$20. So lapha ukuthi uzuzi i-$20 akunzima lapha silendlala engayiziyo okokuthi asiwazi ukuthi sizaphila njani and kunzima njengami ukuhlala kwami kunzima ngokuthi indoda yami soyavuva ngihlala labantwana so izinto zakhona vele zinzima.
Uthi ukuthi kalikutholi yini ukudla okwamahhala lokokuphiwa abantu abahlaselwe izulu lesiphepho lele?
Hayi, thina lapha akukafiki. Akukafiki kithi lapha. Asiwazi kumbe kwezinye izindawo. Thina asikani asinikwanga. Akulalutho esikutholayo. Indlala kuphela kumbe kuze kube nini. Lapha impupu iyadura. ukuthi ya shuwa siyafa indlala sibi njoba umumbu uyalapha kuthi $20 istart
lo ngokoko uMadube isakhamuzi seChisumba nje eManicaland untungameli inkomo oxoxe njalo lomqondisi wenhlanganiso ephathisa uZulu wechimani mani Methodist Development and Relief Agency umnumzana Clever Thabaziwa wasichasisela okuningi ngoncedo lwabo
okakathethi sesithole okuningi sasi yenzi repacking izinto lezi ngema categories azo zabo mama zabo baba ukudla ama utensils so afaka them ngama categories azo so okakathethi sesi meleli itrack iyabuya in the next 30 minutes ukuthi load sihambise emtare
enxa lihambisa emutare khona le yini eliyafika libanika abantu loloncedo njenge Methodist Development and Relief Agency yini kumbe likudlulisela kuhulumende kumbe lipha ezinye inhlanganiso
hayi sihamba ngezinye inhlanganiso ngoba okwakathethi ama big trust afiki echimani mani kodwa esikwenzile thina njenge Methodist Church ukuthi lokunye okungena ku 30 ton truck then le ama hampers izawathwala ngezimoto zethu ama small truck ukuthi zeni kwabantu echimani mani le inye truck izavela koBulawayo mthambama idlule eGweru eMasingo then isiye eChipinge
abanye abantu bayakhala khona le eChipinge la seChimani mani bathi ukudla lokhu kuphiwa abantu bezana uPF kuphela wena njengomuntu oke wafika eChimani mani kuyini okubonile
ngizange ngibone into enjalo kungabe kuyenzeka kodwa ngangikhona for 2 days angizange ngibone abantu benikwa ukudla iproblem yethu njengeZimbabwe ukuthi impahla siyazithola lula ukudla kuyahlupha kutsho ukuthi akukatholakali ukudla okuningi so ukuthi ngikhomente ukuthi kuyanikwa abantu bezanu hhayi lokhu angikwazi
eChimani mani hotel wafika wathola kulabantu abangu 400 ababegcinwe khonapho ubona bayakuthola yini ukudla
okhunye kuyafika okunye in fact bayasebenzisa ama small helicopters njengokutsho khona last time akula izimota ezinkulu ezithwala ukudla ezifikayo eChimani mani
lo mnumzana Clever Thabaziba umqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency ukusenjalo i-helicopter yomanyano we-European Union esetshenziswa inhlanganiso ye-World Food Program yona eqale ukuthwala ukudla ikusa emutare izolo iqhubeke ngomsebenzi wayo namuhla lapho ebithwala khona indingeko ezijiyeneyo izihambisa eChimani mani iningi lamukele ngesihle umsebenzi lo okuningi ngalolu daba asikuzweni kuntathela izindaba yethu uGibson Pepe
embikweni othunyelwe intathela izindaba abe-EU bathi lindiza mchina eqala umsebenzi wayo namhlanje emtare izancedisayo ekuthwaleni uncedo lokudla impahla imithi labantu ikakhulu phakathi kweChimani mani leChipinge izaphathisa njalo ekuthwaleni abantu abalimeleyo ibasa ezibhedlela ummeli we-EU eZimbabwe umnumzana Timo Olokonen ugcizelele ukuthi lindiza mchina izancedisa njalo ekuhlolisiseni ukuthi lingozi ingaba idale umonakala ongakanani unkosikazi Princess Nkomo omunye wabaphathise ukubuthisaneni uncedo lokuphathisa abathintike ngalingozi wamukele ngenjabulo enyathelo elithethwe ngabe EU
ngiyajabula kakhulu ngemizamo yabantu lenhlanganiso eziningi ukuthi balisane lomonakalo oyenziwe ngozi izulu lika-idayi ayikakhulu usekelo lwe-EU liyancomeka ngoba kulokhu kuseselabantu abangakathola kahle okusho ukuthi indiza mthina le izanceda sibile kudingeni kwabo nje lokuhambisa ukudla amanzi imithi lezinye nje into ezidinga
umphathi ntambo ezamafekitali namabhizimusi umnumzala Simangaliso Ndlovu laye uveze intokozo ngosekelo oluvezwe ngabe EU
silusizi ngokwenzakala eChimani mani Manicaland Maswingo le-Midlands ingozi esibheleleyo sisaphakathi kokukhangela ukuthi silahlekelwe kangakanani kakhulu izifuyo imphefumulo yabantu. Sike saxoxa labo semabhizinisi khona ngale abakhanyi labo betshengisela ukuthi abasakuloyisa ukuthi beqinisekise ukuthi bonke abantu abangabe begqibelekile bayatholakala.
Loba nje uhulumende eveze ukukhathazeka ngalumonakalo odalwe ingozi yecyclone Idai sokuphuma imbiko edanisayo ezigabeni ezibhekane lomonakalo ethi abasekeli bebandla leZANU-PF bathethe okunye ukudla bekupha izigaba zabo. Abebebandaba leNews Day bathi amalunga edayela ephalamende aweZANU-PF yiwo abakhokhela ekuboneni ukuba izigaba zabo zithola ukudla kuqala. Unkosazana Nkomo usole kakhulu izenzo zabanye abeZANU-PF ezokweba lokukhuquluza uncedo okumele luqondiswe ababhekane lobunzima.
Kuyadanisa kakhulu ukuze ukuthi lapho sibhekane lesikhathi esinzima so abanye abantu abangabakhokheli sibesebenzisa isizo lolu kulimpi zabo zombusazwe kabambe lokhu abakwenzayo ngoba kulunganga njalo ngakula muntu phakathi kulihlazo. Elingenza abanye abafundi ngafisa ukusinceda ukuthi bangaze basincede.
Umnumzana Terence Naga isakamuzi seDzibara seKwaHarare unakwa usole kakhulu osokusenzakala esithi kulihlazo njalo kuyalulazisa abantu njengesizwe.
Ngikho singasoze siphumelele yabona njengelizwe njalo bhambilini sizaba le nkinga abanye abantu bazazithatha njengabantu abangatembekanga yabona. Kuyanyanyisa vele ukuthi ngesikhathi kufuze asibe sikuwongazikala labakalayo iZANU yona ebeloke izidla ukudla njalo iloke isenza yamacampaign ngakho. It's not fair. Sebehlulekile ukuthi balungise izinto elizweni lokuthi baprepare usayikulona saka sebesebenza amaqhinga wona la ukuthi angabuzisekanga. Kuyanyanyisa vele.
Umnumzana Simangaliso Ndlovu ulandulile sithi kulabanye abantu abadinga nje ukwehlukanisa abantu esikhathini esinzima kangaka.
Abantu sebebona ngani ukuqamba amanga ukufaka imbiko engalona iqiniso yindlela yokwakha isizwe. Usinceda ngani ukugijimisa amanga indawo? Ngalesi sikhathi engifisa ukukuphakamisa ukuthi mina ngibone abantu beZimbabwe bebambana bengakhangela umbala, bengakhangela ukuthi umuntu uvela kuphi phakathi. Ngibone betshengisa bonke ukuthi lokhu kusehlele sonke njengeZimbabwe.
Inani labantu asebefile kule ngozi ebangelwa lizulu lesiphepho elecyclone Idai elihlasele indawo zesabelweni zeManicaland ezigoqela iChimanimanti iphinge lezinye sedlula amakhulu amabili njalo abanye abedlula amakhulu amathathu lokho bengakabonakali. Kumele iStudio 7 ngiseHarare nginguKipson Bebe.
Lanxa imizamo yokuhlenga lokuphathisa abahlaselwe lizulu leli ilokhu iqhubeka, uhulumende uthi baningi abalokhu bengafinyeleli luncedo oluphuthumayo olufana lokudla abaludingayo ngoba lapho abakhona akufikeki lula. Umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo utshele iStudio 7 ukuthi imoda ezithwele ukudla lokhu zisehluleka ukufika kwezinye izigaba ngenxa yemigwaqo eya kulezo ndawo eyachabalalayo kwathi lamabholoho lawo adilika. Lanxa inhlanganiso ye-International Organization of Migration isithi abantu abafileyo bangamakhulu amabili lamachumi edlula kancane ayisithupha i-259, uMoyo uthi ngokubala kukahulumende inani labafileyo lifika ku-179 njalo abangaziwayo ukuthi bangaphi bangu-329. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-World Food Programme bona baqhubeke besipha abantu beManicaland ukudla lezinye indingeko ezifana lemithi yokwelapha kanye lezigqoko. I-WFP iphiwe i-helicopter ngumanyano we-European Union yokuthola ukudla lokuhlenga abantu. Elebhilithani lalo lithembise ukwengeza uncedo lwalo phezu kwe-$23 million dollars eliphe ngeviki edluleyo. Kusenjalo ibandla le-MDC lithi umanyano we-SADC kumele ubize umhlangano wokuphuthuma ihlaziye udaba lomonakalo obangelwe lizulu leli. eZimbabwe, eMalawi laseMozambique njalo lidinge uncedo. Untungameli inkomo Studio 7 uxoxa lesiphathamandla seMDC umnumzana Nkululeko Sibanda ngalolu daba.
Kuqakathekile ukuthi umongameli uchimisa athule ukukhulumisana neenkokheli zamanye amazwe kwenzela ukuthi zibe nokuzwisisisa ukuthi udaba lweZimbabwe lumi ngaphi njalo okuhluphayo kuyini nokuthi lungalungiswa ngendlela ethini. Ngakho bekuvele kuyinto emqoka emcabangweni yakhe nemicabangweni yeofisi yakhe ukuthi kufanele aphumele ngaphandle kwamanye amazwe asebenzelane lawo njalo azwisise ngoba kulokungaqondi sisikuhle kwezinye inkokheli zamanye amazwe okuvela la kuzanu okwenza ukuthi bacabanga ukuthi iZimbabwe ihlezi kahle.
Iwapha amanye amazwe azawethekelela.
Ukhangela ukwethekela amazwe ambalwa kusigaba se-SADC ngibone ngani nxa kuvumuza vakathela wonke nje abesengena la kumanye amazwe aku-African Union kusiya ngokuvuma kwesikhathi njalo lokuthi imihlangano yakhona ivunyelwana ngokuphengisa okungakanani.
Uhambo lukaThamisa lolu luza ngesikhathi amehlo wonke kumonakalo obangelwe lizulu lesiphepho eZimbabwe, eMalawi laseMozambique. Ve kungasoze kube into enhle yini ukuthi aqale ame kancane kwedlule imizamo yokuncedisa abantu laba.
Kodwa lokho nalo ukuthi enye yenkathazo esilanga yokuthi ilizwe leZimbabwe liphansi kakhulu njalo kalila kuamandla ukuthi abantu basizakale. Ngakho ngaqhakathe ukuthi uPresident Thamisa aphumele ngaphandle eKrimsa lamanye amazwe mhlawumbe kunganceda ukuthi lalabo abalahlekelwe impahla amabridge lezinto ezifana lezo kube losizo olungavela lapho. Kodwa ke siyakwazi ukuthi uPresident Thamisa engakaphumi usebenze kakhulu kudaba lwe cyclone ukuthi abantu bathole usizo wakhankasa kakhulu. Khumbona ngani khonoko kwanceda kakhulu sokufanele umsebenzi ukuthi ilizwe lilungise uqhubekele phambili ngoba ulakho ukuthi uncede kakhulu.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli wabandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa sixoxelaye ekwele Bhelithani.
Yebo 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 mthwakazo omuhle mina nginquma igobe umsakazi weStudio 7 ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabatsha uhlelo The Connection ngo8 ntambama lamhlanje siqhubekela phambili sixoxa ngokwenzakala endaweni esibhekane lomonakalo odalwe izulu lesiphepho ucyclone Idai esabelweni seManicaland. Okwamanje uhulumende uthi sokubhubhe abantu abafika ikhulu la chumi ayisikhombisa lambili 172 kwangcwatshwa abafika phose ikhulu 99 njalo kulabantu abedlula amakhulu amathathu 300 abangabonakaliyo. Lithini ngalokho? Uhulumende uzimisele na ukunceda labo ababhekane lomonakalo odalwe izulu lelo. Hayi izulu kandaba asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo8 PM. Bye bye.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakele Australia umnumzana Scott Morrison uveze ukukhathazeka okukhulu ngembiko ephuma ezindabeni yokuthi ibandla eliphikisayo ele One Nation Party lidinga amacebo enhlanganisweni yakwele Melika ikhuthaza ukusetshenziswa kwempopho ngabantu makhaza eNational Rifle Association emzameni yokulwisa ukuthi ayekethise imithetho yelizwe lakhe iphathelane lempopho. Ele Egypt likhala ngokuthi iningi lababalekela inhlupho emazweni abo ezinjengempi yomdeni emazweni anjengeSudan namanye amazwe awezwekazi le-Afrika bagcina sebephephele kulelo lizwe sokubangela inkinga zokubagcina njengoba kubiza imali eningi ukubapha indawo zokuhlala nokudla. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezikumanyano weMathebeleland Collective ezisanda ukuhlangana lomongameli Emerson Mnangagwa kobulawayo zithi zamchasisela ngomomo womnotho welizwe ongamanga kuhle njalo wathembisa ukuthi uzahlolisisa konke okuhluphayo. Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla seyinye yalezinhlanganiso ibulawayo Progressive Residents Association uthi bathinta uhlupho lokuswelakala kwemali, imisebenzi lokunye okuninginingi njalo bamelele ukubona ukuthi uMongameli Mnangagwa ngempela uza kulungisa lokho njengokuthembisa kwakhe.
Lesi bonke kulowo ubona abantu abangavendazi baze bangene esitaradeni asithi bayafisa kungenxa yokuthi umnotho yamakhambani avaliwe. Kodwa lafana labavenda khona abalandawo zakhona zokusebenzisa bathoya bebotshwa. Abantu bathi ukuthi hhayi ibili nzima. Kodwa-ke upresident laye ukhulumile ethe nisake uthembisane. Sathini ukuthi hhayi sizakhona sesibonile ngoba isikhathi esinamhlanje abantu bakhuluma ngamanature, amalungelo abantu, abantu bakhuluma ngembali, indaba eyigukhula ngabantu ukuthi ayilungisiswanga. Bakhuluma into nje zenze zisikhathi abantu ezona into zingahle zingalungisiswanga sine singatholi abantu abangasincedisa esingama-donors ngama-investors. So ngokunjalo kufanele le ngozilungisisa ukwenzela ukuthi abantu bathole singadinga i-confidence kuhulumende weZimbabwe esesiba le-confidence ne-economy yeZimbabwe engxenye kungabandala sizalungisizini. So-ke yile inhlupho zonke ezikhona lezi njalo abantu bacasa ukuthi indaba le bond not yehluphayo. I-RTGS sokuthiwa i-RTGS whatever abantu bathi le into vela isebenzi ayisho ikhutho khompithi imeceleni khe sisebenze kumbe i-US dollar kumbe irandi kuzenze ukuthi i-economy yethu ivuke abantu baphathiseke ngoba kathesi singananzelela kuphedakala okwenzakalayo.
Ngokukhuluma lo Mongameli Mnangagwa libona ingani kuzaba lo mahluko
umhlanga lwami uyenziwe ngabomo ukuthi thina njengabantu bangapha kumhlubu lwemandebeleni lezinto zethu ezihlala sizikhuluma ebesibona ngathi azifiki kuye upresident kathesi besesikhuluma laye ngabo simbize samtshela ukuthi abuye azozuzwela ukuthi abantu emathebeni bahlukuluzwa kuyini. Sesifika abantu esesikhali ukuthi uzenzani ngoba ephendula ethe ngiyakunanzelela sazama ukuthi kulunge. So sokulula ukuthi nakungalungiswanga sesimbiza umuntu okwesibili sesimbuza hathi bo saba lo mhlangano othile wasithembisa kodwa uyenza ilutho. Ubona ngakwenza njalo silensile ililungele ukuthi uhulumende sinikele ukuthiwa yi-fresh ukuthi ngalungisa into zethu kakhulu ngaphola umkhondo emandebeleni nabo into ezihlupha khona.
Kodwa khona ungathi kuhlupha izakhamizi kathesi kuyini?
Kuhlupha esilalo kathesi lapha kobulawayo akukatshintshi lutho. Loko silohlupho lwemali, loko silohlupho olwemisebenzi ukuthi i-economy iwile, loko silohlupho olutshengisa ukuthi even le ntengo yethova egaditova asiyaqanda yaphezulu. Xa siseqinisweni abantu ubuya ngabuya phambili ngoba ungangena ezitolo kuleyo ku-announce i-monetary policy le entsha le esithe yona i-US dollar le-bond akulingani ende kuyiqiniso lokho. Ungananzela intengo ezitolo bonke ziyakhwela iviki ngeviki. Ungakhala kathi simkubi 10 kg siyithenga nge-$10 kukanti kuqala kuma-4-5. Ungakhangela usimba abakhwele songama-$2 ungakhangela i-cooking oil yama-2 kg sokuyi-almost $9. So-ke umumo unzima lapha eZimbabwe kathesi abantu kunzima ukuthi babambe ngabayekela labantu abalala bengadlali ngenxa yohlupho olokuthi abakwazi babambe ngale msebenzi ayikho. Labonabo abantu abasebenza ungananzelela kathesi bakhwezile intengo ziyakhwela nsuku zonke but iholo labantu alikhweli. So zinhlupho abantu abahlala zeZimbabwe kathesi and uhulumende akatshengisa ukuthi into lezo kwenza nouzadressa.
Siyabona ukuthi iningi kathesi selibheke lapho ku-cyclone Idai labantu abahluphekileyo njalo bakhona abanye abaphayo abadonethayo.
Abantu iqiniso sibili siyananzela abantu bayakhupha iy'mpahla zabo bayadonetha kulaba abalahlekelwa imizi yabo abantu abalahlekelwa zimpahla zabo. Kodwa okuyiqiniso yikuthi inhlupho zabantu abantu bezibabhe ngabantu abalozwelo lanxa abantu bedubeka abakobulawayo kodwa bakubone kufanele ukuthi khaye ngathi ihluphokana lwehlela abantu abangale likhulu kakhulu futhi abantu bananzela ukuthi bangazoyeka ukubancisa ngokuncanabala uhulumende lanxa ekhuluma ngomlomo wasezwenelise phela singakhohlwa uhulumende wayekhulume ngayisayitiyoni leyo kuzabakhona. Kodwa sesiseqinisweni akulani ngobandle ukuthi akhuluma akula nto ayenzile ukuthi abantu laba ungohulumende olozwele onanzelelayo besikhali ukuthi ngawahle wadinga indlela ukuthi abantu bonke laba bahlezi ngalo abaimpilo yabo esengozini ngawahle wabafakweni. So-ke abantu asithi ngokunceda bahlezi ukuthi hhayi kodwa abantu bezimbabwe yuzwelana nje ukuthi labantu ngathi belohlupho lwedlulo lwami mane asincede khona pha.
Kulamanye amakampani alokhu evalwa ama-textiles la amanye kobulawayo amanye vele avalwa kudala kwenzakalani lapho izisebenzi ziyangapha?
Kananzela amakampani avalwa zoma insuku amanye angavaliyo a-stayladan ngendlela aya-retrench abantu asayela abantu abalutshwana and uhulumende sesikhulumekaningi ukuthi hhayi kazama uvuse inkundlane yokukhulumisana leyona kuthiwa yi-triple negotiating forum ukuthi kube khona ayisebenzi esiyi-labour kube khona iMgozi kube khona uhulumende ukufunza kuyani platform ngibona ngenziwana kodwa ngazukhala lapho tinawo akule nto ezidakalayo uhulumende uzivulele ibona kube labo president begada besiyalelali besisemthithi hhayi ngithola imali eningi khona le ngomlomo kodwa akukanga kusayibona so-ke luhlu besilayo lokuthi sibili kobulawa hhayi izinto azinhlanga umumo sibili movi abantu bazama ukuzingedzela bona abavendi abathatha lapha lalapha baqhubeka beboshwa bethathela impahla zabo so abantu bezimbabwe athe sibakhathazekile ukuthi abaselaba abaselamama kuyakukhanya ukuthi sokungumusande kamlimi ukuthi abantu abaqhubeke bephila
Lo mnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ekumanyano weMathebeleland Collective sixoxelaye eseGweru ubusenjalo abantu bokuza abadabuka eZimbabwe kule Mozambique eMalawi lakwamanye amazwe kakhulu abachayela izimoto ezithwala impahla labenza imisebenzi yokwakha bathi bathwaliswe nzima izizalwane zakwele South Africa eThekwini ezithi kazisabafuni elizweni labo ngoba bethatha imisebenzi yonke ukuxokozela lokho okuqale ngesonto kuqhubekela phambili ezindaweni ezinjenge Sydenham lapho kulabantu bokuza abacatshangelwa ukuthi bedlula ikhulu abacine besiyacatsha enkambeni yamapholisa kulandela ukuhlaselwa kwabo emadabukabusa namuhla ngabantu abakade bethwele amahloka ingqamo lezinye izikhali omunye walabo ababone ukuxokozela lokho ngumnumzana Thedi Nyoni waxoxe lo Gibbs Dube we Studio 7
uyimbalashe yase abantu bamatraka nezithuthi zethu indawo nje ukuthi kube kwathi into wavuka vuka umoya wakhona like kubo with bethle so ube wavuka futhi umoya wakhona lo ngani kuyahlukunyezwana but for now ngizwa nje umuntu engikhuluma naye sithi kuya umoya wakhona ukafika ukawina kucabana kakhulu but kuyabonisa nje ukuthi mhlawumbe sokungavela okunye so nje abathi basiqapheleni nje ukuthi sihlale sisendaweni esef
sizokuthiwa abanye abantu sebecajile khona manje njengoba kade kukhulunywa ngabantu abavela eZimbabwe abangani abafuna ukubahlukuluza kuhamba njani
abanye abantu nje bacashile ngoba ikakhulu ukuthi abacasha kakhulu yilawo abangakhoni ukukhuluma nje esindebele ngoba babe singasezwani so yibo abantu abatagethwa sethi ukuthi bazakale ukuthi abakhoni ukukhuluma noma isiZulu babe sebekhuluma isiNgisi but wonke umuntu nje unjani uya-attack bathi awaningi nje bacashile nje ukuthi bahle babesethi nje lapho bakhona
sizakuthiwa bebelanda-ke laba abatshayela izimota ibe kuhamba njani khonapho
um bekulanda nje abamatraki laba besithi bayasidathela imisebenzi kababuyele emazweni abo bekuthi hhayi kungani uhulumende walapha enakekela abantu abangaphandle ngoba thina sifanele siye sifanele baye kuphi bona bamalokali wakhona sesithi wona aye kuphi ngoba abantu abangaphandle sebebaningi la abasatholi imisebenzi yikho sebetageta nje ikakhulu abantu abama-truck yiyade betageta kuvimbe ku-freeway ngitolapho kuqale khona into yakhona leyo
bebesenzani manje bebemisa abantu baphosa amatshe kumbe bekungani kwenziwani
bebengani bayabhikisha abangani bayavimba yabona like i-protest yinto yade isenzakala le but angiso nje ngibheka nje ngithi ukuthi kuhamba njani khonapho but kwezinye indawo nje abantu basacashile abaningi akukafiki into eyisasanda ukuqala ngoba izolo kuke kwathi ithulathule kuke kwathi nje kwenye indawo bazama ukuvimbavimba kwahamba ijani but ngenza kuthiwa namhlanje futhi sebengani sebegalule kwezinye indawo unyana la belande bethathela abantu izinto zabo
lo ngumnumzana Thedi Nyoni isizalwane seZimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseThekwini kwele South Africa singakagqibiwe uhlelo lwethu lwanamhlanje besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abe-MDC basola abe-ZANU-PF ngempiko ethi iziphathamandla zalelo bandla zincitsha amalunga e-MDC uncedo lokudla oluphiwa abahlaselwe ingozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha e-Washington DC
lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.